Siyabonga Mavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 29 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo elezana uPF lilokhu ligcizelela ukuthi alehlulekanga ukubusa njalo lilamacebo amaningi eliwenzayo awukuvuselela umnotho welizwe kanye lokudala imisebenzi.
Kwamgabeni njalo kwizambini njalo asiyeni safuna ukubusilizwe
Imbongi uLady Chawe okhangelelwe ukuba ngomunye wabahlabela lomculi weSouth Africa uRebecca Malope lamuhla kobulawayo uthi bakhangelele ukuthi kube leminye imikhosi efana lale lapho okuphatheka khona abesifazana abokholo lwesiKristu.
Sokudiphenda ngamapromota yethu ukuthi bathini, but isifiso sethu ukuthi siqhubeke with this kind of show ukuthi abantu abanezinyizikhethu ebathu.
Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla elibusayo elezana uPF lilokhu ligcizelela ukuthi alihlulekanga ukubusa njalo lilamacebo amaningi eliwenzayo awukuvuselela umnotho welizwe kanye lokudala imisebenzi. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Joseph Chuma omela iphela ndaba mpophoma edalele iParliamente njalo elilunga ledalele iCentral Committee uthi ukufola kwenkulungwane lenkulungwane zamalunga aleli bandla esekela uMongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo yisibonelo sokuthi abantu bayazithemba inhlelo zakhe. Umnumzana Chuma uqala ngokuchasisa ngohlupho lokusilela kwemali.
Iyafika idemisi ngendlela enzeke kakhulu sibili ngoba abantu ngabe ngasela imali yokuthenga kusuka kuhlupheke kuthi kube lentoleleta i-circulation yakhona. Kodwa-ke into engithabulayo ukuthi kona i-RBZ yenza imizamo yonke ukuthi kona abantu bachaze ukubona ukuqakatheka kokusebenzisa into okuthiwa i-plus one imali lezi ehlela emabhenki wena usebenzisa nje kuphela ikhadi lakho ukuthi uswayiphe uzusenza lokho kuyabe ufuna ukwenza ukuyethenga kumbe ubhadala iy'ndleko ezithize.
Ye manje uhlelo lolo lwe-RBZ olutshoyo balufinyelela yini abantu abaningi? Sesikhuluma la ngabantu makhaza.
Asonto ezaba lula kulokufundisana okuthize okuningi kumele kuyenzakale khona abantu. Ngiyathaba ufunda ukuthi amanye amabhenki esilawo amabhenki ngabo-CABS. I-CABS eyi-one amabhenki avele ajalwe ngabantu izini abantu eyazana. Sebeqala manje ukusuka entweni leyana yokuthi umuntu ebengena ebhenki eshiyafila amafomu lakalo okuthatha imali. Labo sebekhuthaza uzulu ukuthi umuntu kathathe ikhadi lelana i-plastic card lakho ongalisebenzisa kumbe ku-ATM ongalisebenzisa kumbe esupermarket ukuthenga i-grocery yakho. Enye into engaba yimbangela yohlupho yintona abantu abaselakho ukuthemba amabhanki la ngoba abuye amabhanki atshintshana ngobuningi bawo bebuya bevula bevala ekuvaleni kwabo bebevala le mali zabantu. So abantu baloku belokwesaba khona kana angazi lokubana khonapho-ke sizakwenza njani ukuthi kona abantu bakholwe ngamabhanka ethu ukwenzela ukuthi kona i-system le efuna ukubizwa i-RBZ isebenze phela yokusebenzisa i-plastic money okungamakhadi lawo.
Abanye njalo bathi isibonelo sokuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile.
Uhulumende weZimbabwe weZANU-PF kehlulekanga lutho. Ukumasha lokwana besitshengisela ubana besibatshela ukuthi kona upresident wethu ajingare singemva kwakhe uba umgabeni njalo wabezampiri njana asingeke safuna okubusilizwe elingalutolifileyo. Sizama ubana siyenza izinto ezokuthi ilizwe liphucuke kodwa bakhona abanye abahamba ngosuku beshidiliza beshibulala abona labana amathiwa ababhibini abanikazi bomkhonomi kwenza siya ufuna ukuvuma sifuna ukuvuma yiwo abanikazi bomkhonomi abantu labana and uhlalipho umkhulu kakhulu mina sebesibambe basiyikhama sikuthi bafuna usiqeda umoya basikhipha umoya because ngani ona uhulumeni zabo uyakuyihluleka ngehluleko uhulumeni zabo kuyehluleka uyehlulekiswa ngabantu abanezinto zabo nalaba esingathi yina bebanomkhonomi so imathi lyana noma ngebe sishibisibakeesodlala ngophezulu ibiyimathi futhi ukutona heyi khiphani ama-selsins lawo lina bantu abasebritani nase-amerika khiphani izibhera yenu nina bantu base-amerika khiphani into yonke lisinike lapho i-fair ground ubana sidlale umdlalo wethu lo sizibuse ngokugcweleyo sirane umkhonomo wethu siphephe kuhle sonkeni njengabantu abangama-partners abangabafor abo hayi khona okokubambezelana so akunanto ongathi zanukeyehlulekayehlulekaaeth iyehlulekiswa ngabantu ababambe umkhonomo
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela eParliamente njalo elilunga ledalela Central Committee ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kaliwakholwa amazwi kamongameli Robert Mugabe awokuthi wonke umuntu olambayo elizweni kumele aphiwe ukudla nguhulumende kungakhethwana ngokuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Amabandla aphikisayo ahlala ikhala ngokuthi amalunga awo ayabandlululwa ekwabiweni kokudla. Lokhu kusolwe ngumongameli Mugabe ngeviki edluleyo esithi ezombusazwe akumelanga zingenele kundaba zokudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT, umnumzana Abednego Bebe ngalolu daba.
Kambe okuliqiniso asakakukhuluma kwenzakala eZimbabwe yena lukhulu kuyini? Angikuboni kukhona okuliqiniso asakakukhuluma. Engikwaziyo njalo ukuthi ukhuluma isiqiniso yikuhlukuluza abantu, liyakwazi abantu babebotshwa bengalamacala, abanye baphume bengathoniswanga, izinto zonezo esimazi ngazo. Kodwa kweqiniso qiniso lokuthi kuthiwa abantu bayaphiwa ukudla, hayi, mina ngibona ngani kakhulumi into ephilayo Mugabe. Esingakusho nje ukuthi ukhulumela ukuthi kaselakho khona ukudla kokuthi abanika abantu bona abantu kabanika ukudla. Ngabe kuthi lakho ngabe sikhuluma enye language utsho njalo nje ukudla konoko kuvela emazweni amakhiwa wona lawo atshone wathuka insuku nensuku usezama ukuthi atshengisele abantu beZimbabwe ekhampeni ukuthi yena nguye othenga ukudla lokho awusuka bomgabe ayisuke othenga ukudla lokho kuvela emakhiweni ayisuko kwakho yikho namhlanje sisukuma zingene ezitaladeni siyana la maZimbabweans usubuse wahlukuluza abantu isikhathi sesanele i 36 years leyi oyibusileyo ngibonani siyanele sokufanele ukuthi la ukuye phumula njengabanye okugula
okukahulumende khona okwe-GMB akusekho yini?
Kuvele kakulaludo leziphaleni okutholakalayo yikho khonokho okuncane okuyabe kuzuthi khona mhlawumbe kuyabe kufikile kodwa-ke kuphinde kuqedwe bona ababagayayo abagaya umumbu phela abathengisa impuphu osokukuningi kathesi-ke yimpuphu isitholakala ezitolo yikho ubona-ke inhlanganiso ezinjengabo-world vision o-christian care labobani abasanikezi kakhulu abantu ukudla kodwa sebebanikeza imali ngalokho okuthiwa yi-eco cash so khonokhuyana-ke kukhombisa ukuthi sebe kubonile ukuthi hhayi ukudla kuyatholakala okuthengisayo kungcono sinikeza abantu izimali
wona umumo wendlala ungathumi njani elizweni akula yini lapho sokunganeno khona abantu abadobhe okuncane emasimini
hayi ubuneno bungabe bukhona kodwa-ke ubuneno buncane kulobubi esibubonayo ngezinye indlela sithi ukuba nganeno sikubona-ke hhayi kungani-ke balutshwane abakunganeno abaningi kubi sibili nanku phela size sibone sincedwa abantu amazwe amanye angaphandle kweZimbabwe amazwe ona leyo ngiwathoyo ukuthi atshona ethethiswa ngobungameli welizwe kutho ukuthi abaningi abatholanga-ke abalutshwane yibo abatholile
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT njalo umela inkayi South edalele eParliamente. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika ezivela emadolobheni achiyeneyo aleli lizwe bezithe gwaqa e-Ontario eCalifornia emkhosini owenziwa minyaka yonke olemicimbicimbi echiyeneyo owaziwa ngokuthi yiZim Expo. Oqalise ngeviki edluleyo waphela lamhlanje ntambama. Umkhosi lo unceda abeZimbabwe abahlala eMelika ukuthi benikane amacebo achiyeneyo awokuqhuba amabhizimusi lokunye. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eziseMelika ziyanceda ngokulungisela abantu incwadi zokuhambisa ezama passports. Kule midlalo eyokukhetha untombazana omuhle kulabanye uMiss Zimbabwe USA. Imidlalo yebhola, abahlabeleli, njalo kuyabukiswa impahla ezilempawu zeZimbabwe kanye lokudla okufanayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ise Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 meter wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjeni ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama unguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongomunye wabasungule inhlanganiso ye Center for Innovation and Technology kobulawayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Akusichazisele ngenhlanganiso yakho, lenzani kahle kahle?
Kulapho ke esifuna ukuthi khona abatsha lesifiso sokuthi benze ezamakhompyutha, ezokurekhoda, ezeactivism, ezokuzilolonga ngezinto zabo-social media, behlangane ezokufilima amakhamera, behlangane bebonisane imbono, bethole indawo lapho abangathola khona engathi khona i-internet e-fast ukuthi benelise ukuthi benze into zabo. Because uzananzelela ukuthi ngesikhathi sesiphila kiso kathesi yonke into sisenziwa ku-internet esingathi khona uyalive in a global village where everything is done online. It has created ama opportunities ukuthi abantu benelise ukuthi bethengise into zabo kwamanye amazwe even beseZimbabwe. So thina sizama ukuthi sincedise abatsha ukuthi amathuba abo okuthengisa lokho abakwenzayo kwamanye amazwe kube ngani abaphezulu. Njalo sikhuthaza abatsha ukuthi bangasebenzisa i-technology le ukuthi ke becomplaine abakuswelayo ezigabeni zabo, because you realize it's gonna what you are saying that we can use art for ethingathi khona i-activism, besebenzisa i-act usola nxa bekhona abakuswelayo, kumbe njalo ukukhuthaza abanye abatsha ukuthi bekhangele into ezijene, ungaba i-HIV, ungaba i-corruption, ungaba ngumbuso omubi wamakhansila ngokahulumende.
Ubona abasakhulayo bakwamukela njani lokho elizama ukubatshengisa khona?
Abasakhulayo bakwamukela kakhulu, ngoba ngathi kona inhlanganiso yakuqala kobulawayo ukuthi kube le nto ethiwa i-creative hub, lapho abatsha abangabuya besebenzise i-intanethi behlangane labanye abale abatsha futhi abale mbono enjengeyabo. Because ungafika kusentaleni uzathola umuntu abelele, uzathola umbazi, uzathola umuntu opendayo, uzathola i-journalist, uthole-ke umuntu oyi-activist. Nje bahlangana abatsha bekhulume ngendaba ezijiyeneyo, ngoba isikhathi esiningi amathuba wona lawo kawakho, ngoba uzathola ukuthi ngabadala kuphela abakhulumela phezulu entweni eziningi. Abatsha babizwa nxa sekumele kutshaywe itoyitoyi, kutshaywe i-million march, kube yi-political violence, kube yijika matshe, abadala bangawina-ke sebefinjeni bezikhundleni, abatsha sebekhohlakala. That's why you find ukuthi most of the times abantwana abatsha ngeqeda baku-MTC kumbe bakuzanu kumbe bakuzaphu batshona bekhala ngokuthi kabala nsimu zokulima, abala mhlabathi, kabala lendi yokuwakha izindlu zabo, ngoba they are always used and abused most of the time.
Ukuqunywa kwamagetsi kuliphazamisi yini emsebenzini wenu?
Ingathi wakathesi-ke bekungani-ke kuba ngcono, because ye ahamba kodwa kusafanani la last year, lapho kade ehamba khona almost for 8 hours. These days-ke iviki liyenelisa ukuthi liphele, but esikade sizama ukwenza ukuthi khona sifake lati izinto ezinjengama-generator ukuthi amagetsi angahamba senelisa ukusebenza. But wakathesi ngathi hhayi, ukuhamba kwamagetsi kongasafekthi kakhulu, ngoba behamba maybe once in a while, akusafanani-ke lensuku lezi ezidluliwe ukuthi everyday amagetsi behamba.
ukona lisebenza njani kahle kahle ababuyayo bezodinga uncedo kini ekubafundiseni liyabahlawulisa lisebenza njani
thina ngendlela esisebenzayo ngawe kathe sikuthi siyaba nama-training programs lapho-ke esi-traina khona abantu ngama-groups so kulama-programs lapho khona abale mali yabo bayenelisa ukuthi bebuye bezobhadale benze i-training ye-social media benze i-training ye-sound engineering benze i-training ye-video filming bese kusithi kwesinye isikhathi futhi siya-aplayela ama-grants kuma-benhlanganiso ezijeneyo ukuthi sisebenzela labo abangelayo imali so zathola ukuthi sizama ukuthi sebenzelani nama-itcenta kubomakokoba ama-itcenta kubomzulukazi ngaphi ngaphi kobulawayo kolapho esizama ukuthi sihlangane le-city council sikhulume layo ukuthi ama-itcenta lawa angancedisa abatsha lapho-ke kuma-itcenta sizabe sihamba thina ngamalanga athize siyesebenzela abatsha labo ngaphandle kwembadalo because sizama ukuthi sithole abanye abantu abangathi take care of ama-cost lawa because eza kunanzelelayo ukuthi kona kuqakathekile ukuthi abatsha benanzele ukuthi kona kumele thole impilo ezandleni zethu entweni ezizenzayo so kwese sikhathi i-dollar syndrome isuke i-distede kakhulu ukuthi abantu bonke into eyenzakayo bafisa ukuthi ngayenzwa mahara yet kulama-cost so weare trying to come up with a model whereby we are not a purely dollar funded organization but we are also creating on our funding siyazenzela lathi imali ukwenza ukuthi sebelisekela lathi ukuthi sibe lo mbono because kwese sikhathi xa uthole nika nsuku zonke okunika imali layo ngakutshela into yokwenza
hayi siyabonga zekusibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi lamindlele ngoba
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomunye wabasunguli benhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology kwabulawayo umnumzana Zenzele Ndebele asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungamile inkomo lila
siyabonga ntungamile imbongi uchawekazi Damasane okhangelele ukuba ngomunye wabahlabela lo mculi weSouth Africa uRebecca Malope lamuhla wobulawayo uthi bakhangelele ukuthi kube leminye imikhosi efana lale lapho okuphatheka khona abesifazana abokholo lwesiKristu asizweni amazwi akhe
ishow yokuqala leyathi kuqakathekile ukuthi kube ngabo bantu besifazana kuphela ukuthi yathi sithole ithuba ukuthi ibekwazi ukuthi kulabomama namankazana abahlabela abakwanisa ukudumisa uNkulunkulu kungabi kuhlangene
uthi ikushow yokuqala kulamanye yini ama-shows azaba khona
yisifiso ukuthi azaba khona bofuna ukuzayo khona sizayenza khona pha eZimbabwe and then hopefully siphume sekudiphenda ngama-promoter yethu ukuthi bathini but isifiso sethu ukuthi siqhubeke with this kind of show ukuthi abantu abane-music yethu esathu so isifiso sibe sinaso ukuthi ishow le iphumelele and sibe nama-shows alandelayo amaningi
leyo yimbongi uChawekazi Damasane phecelezi Lady Chawe esixoxelaye ekobulawayo abanye abaphatheka kulomkhosi ngo-Abigail Moyembe utholakele lothobekile labanye asizweni-ke umculo kaRebecca Malope umculo wengoma yesiKristu ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesikhokhela ibandla elibusayo eleZanu PF lilokhu ligcizelela ukuthi alihlulekanga ukubusa njalo lilamacebo amaningi eliwenzayo awokuvuselela umnotho welizwe kanye lokudala imisebenzi silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.